Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 21 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Idolobho lisebenza le Ministry of Health and Child Care sine vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2 uyenelisa ukuhlatshwa le vaccine kulezi ndawo United Bulawayo Hospital, Mpilo Hospital, laseNgutsheni Hospital.
Ikhansili yakoBulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yi wapi amakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le COVID-19.
Teaching ingabingi yokuthi sibe sisemsebenzini, but otisha bekwanise ukwenza ama WhatsApp groups or ama online learning, and kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama data banks lawo.
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Wayengumfundisi olodomo eZimbabwe ongowebandla lokholo lwesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Rebeiro ubekiwe ngenhlonipho yeqhawe lesizwe emathuneni eNational Heroes ekhanamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanye abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe izolo. Leli gcikwane labulala abayisithupha. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iKhansile yakoBulawayo isiyethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela azabe ehlaba ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
EZimbabwe uhulumende senelise uhlaba abantu ijekiseni yokumelana le-COVID-19 eyakuqala abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 703,065, kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 435,668. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya omunye wabaqondisi bomsebenzi esibhedlela sempilo Central Hospital uthi i-COVID-19 lokhu iludubo eZimbabwe.
Niyabonga kakhulu abeStudio 7 ngokuhambisa lo msebenzi wokuthi balixwayise isikhathi sonke ngoba kuzanceda kusiya ngaphambilini. Okwamanje lo mkhuhlane sumubi subuya ngobube bona obeyane esalitshela khona. Lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni.
USolwayo uqhubeke elimukisa abantu ngembuthano enjengemfeni.
Niyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwa bana isihloko kuphela likhale likhatshana ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane usiyaphambili.
IZimbabwe ikuhlandla lesithathu le-COVID-19 okugcizelelwe nguSolwayo.
Bona lapha umkhuhlane lo usumemetheka, bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu selile ibhubhane livela kwamanye amazwe. Leli liyanamathela, linamathela abantu abaningi isikhathi esifitshane. Yikho libone emalokitshini ibhubhane leliya sokuthiwa kule ndawo okuthiwa ngama-hotspots.
Kunjalo nje kulandela ukuqhamuka kwehlandla lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19, iKhansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle bethule isaziso samakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba amajekiseni avikela umkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli sekhansili yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza lokho.
Idolobho lisebenza le Ministry of Health and Child Care sine vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2 uyenelisa ukuhlatshwa le vaccine kulezi ndawo United Bulawayo Hospital, Mpilo Hospital, laseNgutsheni Hospital. Bese siba le vaccine esibiza sithi Sinovac dose 2 le ikhona e United Bulawayo Hospital. Covaccine esithola khona u dose 2 kulezi ndawo emakhandeni clinic, Nkulumani clinic, Princess Joseph Margaret Rose Clinic.
Izibhedlela ezibalisa United Bulawayo Hospital, Impilo Central Hospital, Lengujeni Hospital zizabe zihlaba uzulu ijekiseni lakuqala lelesibili eleSinopharm leSinovac vaccine. Amaklinika abalisa iEmakhandeni Clinic, Inkulumane Clinic lePrincess Margaret Rose Clinic azabe ehlaba ijekiseni yesibili yeCovaxin kusukela lamuhla. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi ukhathazekile ngodaba lwezikolo.
Kambe uhulumende wethu uzakhangela yini konke okuza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke kuCovid? Uzabanika yini konke okufanele ama-sanitizers?
EZimbabwe kulabantu abedlula amakhulu amane enkulungwane ababanja igcikwane le-COVID-19 kwasila abedlula amachumi amathathu lasikhombisa enkulungwane 37,184 kwasila abedlula amachumi amathathu lesikhombisa enkulungwane 37,184 kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,672. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala bele-COVID-19 lilokhe likhuphuka elizweni. Inhlanganiso yeZimbabwe National Union of School Heads le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zitshele iStudio 7 ukuthi zikhuthaza uhulumende ukuthi avule izikolo ngenyanga kancwabakazi sokukhudumala njalo le-COVID-19 singaneno. Uhulumende ubikwa isithi idalele cabinet liza kwethula isinqumo ngokuvulwa kwezikolo. Sixoxalo nkosikazi Nokuthula Hlabangana, umsekeli kamkhokheli we-PTUZ ngalolu daba.
Singakucebisa uhulumende wethu ukuthi angakwenza ukuthi i-teaching ingabi ngeyokuthi sibe sisemsebenzini, but othisha bekwanise ukwenza ama-WhatsApp groups or ama-online learning, and kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama-data banks lawo, ngoba thina ngelevu esikiyo nemali esiyiholayo asingeke si-afford ukuthi siphinde sithenge i-data lokuthi daily sibe lama-lessons labantwana. Last time besivulile abantwana bebeminyeni bebebaningi bebe more than 20 erecommendwa ukuthi ngesikhathi se-COVID at least akube le-social distance, bekungela social distance. And khathesi nxa sibona i-COVID mamatheka so kuzaba wese ezikolo zingavulwa. Kule zikolo for example ezemakhaya, uzatshola ukuthi emakhaya kule ntandane kakhulu abantwana abazali babo kumbe abahlala bogogo aba-afford ukuthi bethenge ama-smartphones la kumbe ama-tablets ukuthi bakwanise ukuthola umsebenzi othunyezwa ngotitsha. I-government ayikhulumisane lama-organization anjenge-UNICEF acelele abantwana bona laba abadubekayo kakhulu abasemakhaya ukuthi at least bengabatholela ama-learning gadgets. Kunye futhi esikutshoyo ukuthi bazathi thina sivule njani bevala amabhawa ama-church, akula church esivuliwe esikhona khathesi, imchado yonke ayisekho, ezimfeni ngapho abantu abangu-30, but thina sizathi abantwana abahambe ezikolo abantwana for example uma-government school high schools in urban areas yathola abantwana aveya 6,000. What are we saying? Are we saying the lives of the teachers and the students sithi akuqakathekanga impilo zika-teacher yomntwana? Sithi hayi, bahambe beyethelelana i-COVID yakhona ngoba sikwazi wonke umuntu yabevela khona. Secondly, knowing them, siyabazi ugovernment wethu ukuthi unjani. Izikolo ziyavula kungelo test weyo ole-COVID longela-COVID, siyadibana ezikolo khona ngapho sesiyathelelana more.
Kodwa uhulumende selimazisi ngesinqumo lesi.
Simazisile ngesinqumo sonesi ukuthi i-government yethu kumele kubone ukuqakatheka koku-engage-a, ukukhulumisana. As it is, sivale izikolo bephusha into yamakhala le continuous assessment. Asiyali ukuthi it's good for the learners, angithi, but we are saying for these learners who are writing this year, ababhala lonyaka, sure, babe bekuqalise nini. At the end of the day, it doesn't become fair considering ukuthi le standardization asikaphushi la. Wesinto le imeli yenziwe throughout the whole country, but we are saying maybe in in 2 years time, yes. Sesibona lathi sesikalisile ukukwenza labantwana ngoba mina nginje ngumbalisi kuyanzimela sengikhangela lo mholo wami engiwutholileyo nge-Friday nge-payday lendleko engilazo lokuthi ngikwanise ukuthi ngenze extra mile because ikhala le extra mile kuteacher ovele underpaid at the end of the day. So thina sithi ukwenza ukuthi into yonke ihambe kuhle, pay the teachers well, assist the parents, assist the schools with the most important things ezifunakalayo. Abantwana labazali abayihlulekayo i-government ayidingi ama-organizations that can assist to buy ama-learning gadgets that these children can use during this time esikiyo e-COVID era.
Lo unkosikazi Nokuthula Hlabangana umsekeli womkhokheli we-PTUZ esixoxelayo ekobulawayo. Wayengumfundisi olodumo eZimbabwe kubandla lokholo lwesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Ribeiro, obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo, ubekiwe ngenhlonipho yeqhawe lesizwe emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare namhla. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ngokuhlatshelwa ingoma zeRoma emngcwabeni kaFather Ribeiro, owayengasiye umfundisi kuphela kodwa engumlobi wengwalo ezimbalwa ezasetshenziswa ezikolo ezigoqela lesihloko esithi Mtshadura elalotshwa ngolimi lwesiShona. URibeiro wayekukomiti yaluba ingoma yesizwe njalo ngomunye wabantu abalolwe ngayifleki yesizwe. Ngaphandle kokuncedisa kwezombusazwe, lumfundisi waloba amabhuku lengoma ezimbalwa ngolimi lwesiShona ezokholo lwesiKhatholike. Omunye umfundisi olodume eZimbabwe oyisiphathamandla senhlanganiso yomanyano wezinkonzo eyeZimbabwe Council of Churches, umnumzana Kenneth Mdata, uchaze uRibeiro njengomuntu owapha isibonelo esihle sokuba uhlangothi lwabokholo lwesiKristu walakho ukuphathisa kwezombusazwe elizweni.
Abantu abaningi bayamazi ngomculo kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama-1960s belungisa i-music yama-Africans. Wayenza i-contribution enkulu kakhulu kumculo lo owamabandla. Futhi ubaba uRibeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe.
Omunye ongena esonto eRoma owakhona eHighfields lo mfundisi Ribeiro, umnumzana Matthew Rutsito, umchaza njengomuntu osebenzele eZimbabwe kanzima.
Ukubhubha kukaFather Ribeiro phathe kabuhlungu sibili. Ube ngumuntu okade eziphethe kahle, ube ngumuntu okade ehambisa ilizwi lenkosi.
Umongameli Mnangagwa uchaze umunye njengomuntu owaphila impilo enhle, yena obhubhisele iminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lasithupha 86, esithi lokhu kutshengisa ukuba ube ephila impilo ehlanzekileyo, esithi abasha bengafunda kumpilo le ngokushiyana lezidakwamizwa.
Indaba zezidakamizwa seziphazamisa abatsha. Kwabatsha ngikhuthaza ukuba lihloniphe abazali, lihloniphe wonke umuntu. Yikho esikufunda kumpilo kababa uRibeiro. Sesizaqhubeka silwisana kanzima lodaba lolu olwezidakamizwa.
Kumaviki edluleyo kube le mbiko ethi abatsha abangenamsebenzi sebetshona bezilibazisa ngokuzidakisa, okuyinto esishiye abazali behlukumezekile. Umnakaka ugcizelele esithi kumele abatsha bethole isikhathi sokwenza izinto ezibathuthukisayo, esithi wonke umuntu elizweni ulomlandu wokulungisa udaba lolu. Okusekelwe ngabenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Against Alcoholism and Drugs, ufakaze umkhokheli wayo umnumzana Thungamira Izimonte othi udubo lwezidakamizwa solubhahile elizweni kusengezwa like ukuqhamuka kwe-COVID-19.
There has been an increase in drug abuse exacerbated by the COVID-19 pandemic.
Sekunodubo lwezidakamizwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Udubo lomnotho lwenza abantu bathwale nzima. Kulezi nsuku abantu banatha kakhulu isidakamizwa esibizwa kuthiwa ngumtoriro.
As mutoriro uguka makafela
umfundisi Ribeiro ozelwe ngomnyaka ka 1935 eChivu ubebele esibhedlela seSt Anne's eHarare njalo udume ngokuphathisa empini yenkululeko waziwa njalo ngokuncedisa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe nomunye wakhe umnumzana Edgar Tekere ukubaleka kwele Mozambique ngesikhathi sempi yenkululeko waphinde wanikeza umgabe indawo yokuhlala ndawonye nelinye iqhawe umnumzana Innocent Nkala ngemva kokukhululwa ejele bebotshele ezombangazwe umongameli Emmerson Mnangagwa laye ufakaze ukuba uRibeiro nguye owamncedayo ukusinda engozini yesigwebo sokulengiswa ayesethulelwa esethiswa icala lokufuna ukugengula uhulumende wabamhlophe wafunda ekutama mission kukomere leGuerre Teachers College wenza izifundo ezetheology eTishawasha Mission wazokwenza izifundo ezemasters degree eBloomington College of Music eMelika wagcotshwa ukuba ngumpriest weRoma ngomnyaka ka-1964 uRibeiro ube engumfundisi wakuqala ukungcwatshwa eNational Heroes Acre okuyindawo ebekwamaqhawe esizweni imele iStudio 7 niseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Live Talk lamuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iJackson yeCovid-19 elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalishumi abafileyo abagoqela abantwana abathumelimbili. Abafile engozini yokuchayeka kwemota ebibathwele eMontgomery esigabeni seAlabama kwelemelika izolo yahle yalomatha umlilo. Umthunywa oqakathekileyo kwele North Korea, uMnumzana Sung Kim, umanyane labameli bamanye amazwe kwele South Korea lakwele Japan edolobheni leSeoul namuhla behlaziya udaba lokwephulwa kwezikondiso zokulungisa izikhali zenuclear ngele North Korea. Labavela emazweni awezwekazi le-Afrika abangaba inkulungwane eyodwa abafike esihlengeni esibuswa ngele Italy eseLampedusa okungenye yendawo evame ukufikela abadinga ukuchaphela emazweni awe-Europe. Leli nani likhangelele ukuqhubeka liqonga ngalesi sikhathi izwekazi le-Europe liphakathi komkhathi wokutshisa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bagijimele ngobuningi ngakomunye umuzi wemaphandleni kwele South Africa ngemva kokufunyanwa kwelitshe ebelikhanya lingamanye aligugu. Kodwa iningi lalaba bantu licine licunuka okwamagama ngemva kokuba iziphathamandla kanye lezingcwethi ezibona ngamatshe aligugu sezithe leli litshe kayisilo litshe eliligugu njengedayimani.
Wezempilakahle ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuchiya abanengi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo. Abanye begcine sebesithi mhlawumbe yikuloywa okudala ingxabano emuleni kanye lokungenelisi ukuzinakekela ngendlela abangafisa ngayo. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ihemophilia yisifo esibangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela besilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest thing.
Batshwana abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelise ukunquma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ehopha khona ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza labalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho labantu abalemo esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia ngoba kulemihlobo emibili. Ihemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8 then sokusiba lo-factor 9 ohlatshwa kwi-hemophilia B.
Unkosazana Lucy Maroa wenhlanganiso ye National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele leza selizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
As National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlando wethu njengesizwe ukuba siphathise abale hemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalapha uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo. Ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya lencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje, ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini, angeke akuvumile lokho umuntu yabe uqhatshile. So nxa kade kungaba khona umuntu athi ngaphathisa abantu abale hemophilia kube lama project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane sizenzele, ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe ungaphi kumbe kawuzwa kuhle kube lomunye ozabe ukhangelele project yakho iyabe ihamba, akufanani lokuthi kube lomunye umuntu ozabe umsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia Association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalesi simo, njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima, bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo ukuhamba kalula ngemichova, amabhasi lezimota ezithwala uzulu. Abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane yengqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo. Ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azokuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi. Kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe, bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika, okufana nalabo ngqamu, amareza, izigelo lokunye. Zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela leyo lamaphethi avikela amadolo lezandla, ikakhulu labo abayabe sebegaxa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Kukhangelelwe ukuba isidumbu sikamuyi umnumzana Kenneth Kaunda owayengumongameli weZambia obhubhe ngeviki ephelileyo sizahanjiswa kuzulu ezabelweni zonke engekangcwatshwa mhlaka 7 ngoNtulikazi. Baningi abagoqela abekuviyo leZipra abancoma imisebenzi kamnumzana Kaunda. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Uhulumende wakweZambia ubika ukuthi isidumbu sikaKaunda sikhangelelwe ukuba sizathwalelwa ezabelweni ezilijumi lapho abantu abazakhalela khona umndeni wakhe. Kungeziwa konke lokhu, uzangcwatshwa kuviki yakuqala kuNtulikazi. UKaunda wabusa eZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiyafika umnyaka ka-1991. Wasebenza kakhulu lomoyi uJoshua Nkomo owayekhokela ibandla leZaphu. Abalwa impi yenkululeko belulongwa kuviyo leZipra kweleZambia bayincoma kakhulu imisebenzi kaKaunda. Baningi abalolongwa ekusebenziseni izikhali bekweleZambia ngesikhathi sempi yenkululeko. Iningi labo babesekela ibandla leZaphu. Kulabanye njalo bagcina besuka kubutho leZipra sebelolongiwe bayangena kweleZandla elaliphansi kwebandla leZanu. UMnumzana Romanyati ngomunye wabaqala ukulolongwa eZambia.
Ngiyakhumbula ngisuka lapha ngibaleka befuna ukungifaka ejele. Ngasuka lapha ngafika eZambia. Into engayenzayo ngadinga abantu bakaKaunda abantu beyiliphi. wanceda kakhulu wangifaka ebhasini eyayivele incedisa abantu asuke eRhodesia besiye eTanzania.
Unyathi uthi uKaunda waphendla indlela yokusebenzisa izikhali ebambisana noAbraham Kiwane, uSikhweli Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye.
Wasofuna ubona ngayo abukuke kulwa la mabhomu lapha. Unkomo esivumelwana kube kulusilwe la mabhomu izikhali zingene. Unkomo wathi uKaunda, kungaba njani Kaunda sesifumana ngelontshi angistruggle? Kodwa athi hayi, ngizawukhangelela kula bantu abavele eZimbabwe lapha kaningi, kodwa ukhona engimthembileyo ungakwenzela kuhle, ngiza kutshela ungakhuluma naye. Namanje uKaunda wamdinga umuntu wamthola, wathola u-Abraham Kiwane. Unkiwane-ke wayesesebenzile osemnika yena, that was 1962. Unkiwane wayesemukela izikhali ezivele eTanganyika. Lezi zikhali zazivele zimakulo nkomo wakhe.
Omunye njalo esixoxelaye uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uMnumzana Mark Mbayiwa owalwa impi yenkululeko uthi uKaunda wasebenza kakhulu loba nje abamhlophe babebhomba indawo zonke kwele Zambia.
Ukusinceda lanxa kwakunzima kutheni, wayengumuntu esayesilaye esincedisa ngayo yonke into. Ukugcina e-liberation movement inyo elizweni lakhe was not a joke, because abantu beZambia they lost eventually everything. I-Rhodesian government ibomba throughout the day, it made people not to believe in Kaunda.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhululi Zulu laye owalwa impi yenkululeko.
Konje kwezinkamba ayivulempilo kankomo ekhupha kuliwa sibili ilizwe lakhe laba yi-battleground. Amanye amapresident noma lawo kuthiwa ngamajayenti bala ukugcina ezinhlanganiso zenkululeko, bathi abafuni ukuthi kulwelwe kumbe abalweli benkululeko belwe besuke emazweni abo. Yena wala kuphela. Lakathi sikhonapha sesizokhuluma ngokuthi ukuthi ubani sasonke kuma-trenches bengazange bavume ukuthi bahlale labanye abantu ababesalwela inkululeko njenge-ANC yathatha ekugcineni emuva. Kodwa uKaunda nazange abe le ndaba lo, babetshaya amabhulu kodwa nazange ayekele kwaze kwaba sekucineni.
Kukhangelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya emngcwabeni kaKaunda. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoCape Stow.
Kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uKyle Jervis uthi ukulimala lokugula kumenze wacabanga ngekusasa lakhe lemuli yakhe, yikho esethethe umhlala phansi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UJervis oleminyaka yokuzalwa ngamashumi amathathu lambili ukhuphe umbiko ensukwini ezedluleyo esithi usetshiya ukudlala umdlalo kakhilikithi loba nje ubesesilile kumikhuhlane emithathu eke yamhlasela ekuqaleni komnyaka.
Ngemva kokungabi leqiniso lokuthi ngizaphenduka ngidlale yini ngesikhathi ngilimele iqolo ngiphinde ngagula. Ngokubili lokhu kungenze ngacabanga ngempilo yami nxa ngingasengumdlali womdlalo kakhilikithi. Ngilengulo kumele nginakakele, njalo bengivele ngikwazi ukuthi kangisuke ngidlale kokuphela, yikho bese kumele ngicabange amasu okuziphilisa lemuli yami. Akusikho ukuthi ngibone angani angeke ngiphinde ngenelise futhi ukudlala kuzinga laphezulu, kodwa udaba lusekuthini umcabango wami usisekulungiseleleni ikusasa lami.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi kumethusile ukuthiya ukaJarvis ngoba ubesadingakala kuqembu leZimbabwe.
Uye-ke kade sikhayele ukuthi usethenjiwe khonapha eZimbabwe, laba abaselele ade bemdinga kakhulu. Kodwa lanxa ukhangela i-age yakhe-ke, i-age lana yokuthi emidlalweni ye-cricket yikho umuntu yabe sekuprime yakhe khonaphana ku-32, kuyabe kusitsho ukuthi-ke isikhathi lapho kade sekufuze-ke emidlalweni ye-cricket sengumuntu osethenjiwe. kakhulu kodwa ke ngokuretire kwakhe kusho ukuthi sekuyi-big blow Zimbabwe cricket.
UJarvis limale iqolo ekuqaleni kwanyakenye idlalela iqembu lesizwe lidlala leSri Lanka waqeda umnyaka wonke engadlali. Kuthe kuqala lonyaka wahlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 wabanjwa umkhuhlane woguqu waphinda njalo waba nomkhuhlane obangelwa yimikhaza i-tick fever ngesilungu. Lo mdlali uqale ukudlalela iqembu lesizwe ngomnyaka ka-2009 njalo udlale ama-test alitshumi lantathu ama ODI zangamatshumi amane lathe wamune munye kanye le midlalo ye-2020 engamatshumi amabili lambili. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhansili yakoBulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le-COVID-19 kwabaqalayo lasebehlaba esibili. Inhlanganiso ezimele amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.